kuyadanisa sivili kakhulu kakhulu into le mass shooting le into embi kakhulu ikakhulu kuleli lizwe. Khona lokho ukuthi kubonakala ukuthi kule mbhobho emningi kakhulu ezezandleni zabantu, yikho kwenza ngathi kuwa yikho khona lokhu ukuthi abantu badutshulwa ngoba umuntu angacathulwa into eyodwa kumbe into yakhe emkhathazayo osekufake ekhanda lakhe ukuthi mina ngizabulala abantu, ngizabulala umuntu nje ngazokho. Akulungiselele ahlanganise inhlavu zakhona, ahlanganise impopho yakhona, enze sibila cinenze khonokho njengalokhu okwenzakele. Angithi sokuyasala-ke sokungathi kuyadingwa ukuthi kathi kuyini okwenza abantu benze khona lokho. Futhi ungananzelela kungasikuthi sikhuluma okobandlululo, abenza kanjalo ilaba abamhlophe abayebabulala abantu khona lokho okuthiwa yi-mass killing. Yibo abafika kusona lesi sigaba sokuthi bacabange khona lokho kwi-mass killing. Liqiniso sibili ukuthi kulo hlupho lokuthi kungaphathwa njani kumbe kungalungisiswa njani. Ake sithi nakhona lapha kwesakithi state lezi ze-Texas, sekukhanya ngathi bakhuluma ngakho ukuthi umuntu usengangena lesitolo azithengele umbhobho azihambele lawo ewuthwele njengenduku lapha sisekhaya, sihamba zithwele induku zisiya enkomeni. Khona loko kakwenza ukuthi kube lokuvikeleka kwabantu. Asibo bonke abantu abangabalayo impopho ngoba iyathengwa, abalemali yibo abalayo impopho. Yiko-ke siyakhala sibili njalo kuzamele ukuthi engxenye kuthathwe amanyathela la angenza ukuthi impopho ibe mlutshwane ebantwini.
Lu ngaphathwa njani lolu daba?
Ukuphathwa kwalo sibili kukhanya ngathi kuzima ukuthi luphathwe njani, ngoba iminyaka le emlutshwane le kubuza lo upresident odluleyo, ukusetshenziswa kwempuko kuphakeme kakhulu ekutheni laba balayo impopho ikakhulu yibo bonaba abangathi ngabantu abangazwisisiyo abangalaleli kakhulu uhulumende njengakhona lo esingathi thina i-opposition okwakhathesi. Yibo abalempopho emningi njalo yibo abafuna ukuthi basebenzise impopho, yibo abavikelayo ukuthi impopho kumele iphathwe, kumele iphathwe ngezandla ngezikhathi zonke. So-ke ke ukuthi uhulumende ahlanganise alungise njani khonapho, ha kulobuzima zibili, ngoba angithi lapha kula khona lokho kuthiwa yi-amendment banibani lo ikufuna ukunithathela u-amendment banibani njengakhona lokho ukuthi kukhona ku-constitution ukuthi le-right yokuthi wenze lokhu nalokho. So kuzima khona lapho ngingazi, kodwa-ke kuyamele ukuthi kuzanywe ngoba imphefumulo iyalahleka sibili, abantu bayalahlekelwa imphefumulo. Asebengathi bayakuqhela futhi koloku ukuthi umuntu angadubula abantu kumbe ufuna umuntu oyedwa adubule 10 abe sezidubula la khonapho. Then nxa esilile uzakuthiwa hhayi ungathi ikhanda lakhe kalithathi kuhle, ungathi ikhanda lakhe wabe wangathi uyaphambana, wabe wangathi uyathini thini, kumbe wayese army khona le e-Afghanistan kumbe Iraq. Izinto zona lezi ezinjalo, kodwa-ke impopho iyabe ikhona ebantwini. Kulo hlupho sibili lokulungisiswa kwayo le indaba.